Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 Mfumfu 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliament namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa
lela indlela iIsrael ekhaya ngayo lapha kungenza iArab West yonke ukuqalisa ukulwiwa bese kulumatha ndalo kulumatha ilanga elikhulu elingathisi umhlaba wonke.
Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi ke nelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lweMathabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bekuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho amanye amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change edatshukele isigqoko echukana namapolisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhalajikelelo walelo bandla ele CCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayele eParliamente umlawulo waleli dale umnomzana Jacob Mudenda esanda kubika ukuba kulamalunga alichumilane 14 abebandla leCCC asebexoshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayele eParliamente eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga leCCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko msesenze wonke ufuna kalawi mtetweni uwasisa umongameli welizwe leZimbabwe Electoral Commission uwasa uleskeke eParliamente ulandela ukuxotshwa kwamalunga edale leParliamente lawa.
Umudenda uqale ngokuvumela ukuba amalunga aweCCC alichumi lambili afungiswe ukuqala umsebenzi njengoba engenzanga lokho ngesikhathi iParliamente evula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolongabe CCC abaguqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Chibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi wonke ukuhambelana ledaleleli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo leRiot Police lapho amalunga eCCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma.
Ah,
kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye abalimele baguqela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Matsunga ukuthi ummeli wabatsha eHarare umnumzana Takutsu angatsiwore udajukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uspeaker kungani esitsho njalo. Uspeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uspeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisitsho ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsidi. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela indaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
Uspeaker uthethe incwadi evela from a street vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to ZANU PF lo speaker weparlament ukubhala eparlament uyetshethi ukhiphe uziyambi lo mnanga kwa junior labo bonke abamembers ezanu PF ngenxa yokuthi sebanana republic ngumbuso ongelalutho kuyatshengisa sobala uba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqweta elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yezayo Ezekiel Guthi University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuvuka esithi engumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ephalamende uChabang uxolisa amalunga awe-senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-ZANU PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ebandla leli ubesedalele ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabang uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wephalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha owakumele beqhube umsebenzi wephalamende. Ayisiko kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ephalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Monzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondiso zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabangu abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise laba abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yomanyano wamazwe umnumzana Volker Turk yena usole ukulwisana lokhu njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eye-Intuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impi ngalali ndlela ikakhulu unqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka kuthi ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayizwisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kwe-Israyeli lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israyeli obuvele nje ubungani bebunyikinyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas bePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ama-Israyeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjeya.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda limpi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana kana ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni so maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kube sekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseDallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi ngenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminenge edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende owe-Matabeleland North yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso weMatabeleland Agricultural Show osanda kugqitshwa.
Yes, yes, yaqalisa i-district agricultural show, then ngo-2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show. Kathesi so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi i-district. Wonke ama-district awe-Mat North isiyi-provincial agricultural show yona le esewange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show, but lo nyaka sibone improvement. Sibone kubuya amanye ama-companies amatsha like o-Dingson Korea. Lama companies amacha wa China asesebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula iagricultural show yethu yeMathebeleni
Ewangi. Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorane efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mat north lawo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa. Bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi. But lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika u-November izulu selisina seliphelile. So akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka. So sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo. So but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuto kunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi intambo kahulumende omele isigaba seMathebeleland North obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga owe Studio 7. Abacubungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine eyancedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okokulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube owe Studio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa ke nxa kuyukuthi into le impili ingaqhubeka ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo Israel. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu kokube lelizwe lelizwe Africa khona phana elingawalungisa amafutha lanthe lungele izimota lokunye okunjalo njalo. Angithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza phephela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bavika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelandi ukuthi amafutha wona ngawo vele akhwelile babe bethole intshukuntshu la ukuthi bakhweza njani amaprize kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusifinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Ongaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel, ngapha kunamathele ngomsika kuthinte Palestine. So ukuthi umuntu abantu bakhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahla bani. Bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi vinqa ukhangele le UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqonda lelabantu abakhona likatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation u-PLO ivele lobuyayilobudlelwano lamaqembu ayeliswana ayeliswa amakhiwa kusho ukuthi bengasympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mina athi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka bengakukhuluma nje kodwa wasibasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela kolonke ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho.
Akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga yakhe ngakukhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lobadlululo behluphana labantu abaseGaza le-West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eZimbabwe akula vele lingakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula lutho.
Uyabona ama diplomacy akhona fafale bavele lobu ukuthula kungabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengwe sitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe kona?
Angiye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha abuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihle ingene kuRed Sea hayi ihle ingene ngapha kuHorn of Africa. Angiboni ukuthi kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-Amerika sebengene le mpini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into yamafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyona esithoba munye $9 billion ukuze kwakhiwe izitichi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam besebenzisa imali zabo leze diaspora, and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi ele climate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews as corner cuts, ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into ye climate change as affect ayotina more cuts, especially with regular droughts lama cyclones. So sithi kona as the developing countries we will need to be given special attention siphiwe imali yokudevelop ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempila kahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingacina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi, okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho kulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imthelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagetsi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yukuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zewange, kodwa lalamuhla udubo lolugetsi silokhe luqhubekela phambili. Osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende lapho amanye amalunga awebandla liphikisayo ele-CCC abizelwe amapholisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko kustudio 7 lilakho ukusithola kuwhatsapp unombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 AM kumagagasi athi 909 AM 6175 7255 shortwave. Ngeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa. Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphuchisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara